Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emsakazweni we Studio 7 omgqibelo omhla ka 10 Mpandula 2016 igama ngu Chris Gande endabeni zethu lamhlanje. Abokholo lwesiKristu basola inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe.
Isekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonishwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesekelo sombuso. uMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini.
Indlala izisa amanyala. Yebo kambi bangazake mhlawumbe bakwenzi baqonde kunabezindlini zokunathela mbezane, kodwa ngabe ngxenye emaqini ukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile.
Lamuhla silengxoxo lomkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Abokholo lwesiKristu basole kakhulu inkulumo kaMongameli Robert Mugabe yokweyisa imithethwandaba yelizwe, besithi bafuna axolise ngokululaza abathetha amacala. Okunenga sikuzweni kuMavis Gama iseHarare.
Lenkuthazo yethulwe yinkokheli yamabandla okholo lwesiKristu emhlanganweni lethatha lezindaba eMedia Center wokuveza imbono yayo phezu kwenkulumo kaMugabe kokwenza kwabomahluli abavumela ukutshengisela kukaZulu njengokumunyethwe isisekelo sombuso. Umqondisi weZimbabwe Christian Alliance, umfundisi uSeni Sibanda, ukhuthaza uMugabe lenkokheli yakhe ukuba ahloniphe isisekelo sombuso.
Isisekelo sombuso siyehlukanisa amandla kaMongameli lamandla amajaji. Ngakho uqakathekile ukuthi bahlonitshwe ngenxa yokuthi yinto ephakathi kwesisekelo sombuso. uMongameli wethu ulamandla akhe, kodwa amandla akhe ayafinqa umsebenzi owamajaji kulomqondo wokuthi ngabe kungafakwa abantu abangakwanisa ukuncedisa ilizwe lisiya ekhethweni olutsha. Ngoba ukhetho olutsha esilufunayo kuyamele lukhangelwe i-United Nations. Ngenxa yokuthi siyakwazi lapha eZimbabwe singathi kulokhetho olutsha kuba lodlakela, kuba lokuchaya kwabantu, kuba lenkulumo ezinenye.
Umgcini sihlalo wenhlanganiso yeChristian Voice International Zimbabwe, umfundisi Tafumane Clement Zenda, uthi kumele axolise uMugabe kuZulu weZimbabwe labemithethwandaba, ethi lesi yisikhathi sokutshelana iqiniso hatshi ukucatshelana.
Into embi ngomugabe yikuthi uthanda umuntu omtshela into athanda ukuyizwa. Thina soze senze lokho, sifuna ukuthi ke simtshele singaze samkhekheleza ngamazwi. Asoze sikwenze lokho baba Mugabe, ukuthi sikutshele into othanda ukuyizwa. Yithi abantu abakuthandayo ngoba sikutshela iqiniso.
Waxwayisa uhulumende ukuba ehlukane lomkhuba wokuzitshela ukuba nguye kuphela ozalibusa leli lizwe nokunaphakade. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Izikolo zesigaba semaNdebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala asezehliselwa imali abayitholayo eyama-allowance. Lolu dubo lubhahile elizweni jikelele, kodwa esigabeni lesi lubikwa selutshiye amatitshala asebenza khona wona lawo emalutshwana esekhonona ngoba sekumele asebenze ukuphindwe kaningi-ningi. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yamatitshala eye Progressive Teachers Union, umnumzana Vusumuzi Mahlangu.
Ye, isimo sibi kakhulu ezikolo lapha ikakhulu ezemaphandleni. Ye, ngoba ke siyananzelela ukuthi zikhona ezinye izikolo ezingelababalisi abeneleyo. Njengoba sisazi ukuthi ke uhulumende uthethe inyathelo lokuthi angasabuyiseli emsebenzini labo ababambela abanye esibabiza ngokuthi ngama-relief teachers. Kukanti njalo kasazange wabuyisela emsebenzini labo abantu ababe lama-contract a-closed. Abantu ababuya ngesikhathi se-amnesty kasazange wabisele emsebenzini. So sekudale ukuthi-ke laba bantu abasemsebenzini babona ukuthi-ke bayakhangela bonke abantwana abasesikolo. Kukanti-ke zona ezi zikolo-ke ziyabe zilaba balisi, kuthole ukuthi mhlawumbe ababalisi babili belama-class angu-7. Konke lokhu sokusitho ukuthi kukhangelwa ababalisi ababili. Osekudala ukuthi-ke kungabi lokufundiswa okupheleleyo.
Kungani kanti vele kukhanya udubo lolu lubhahe kakhulu esigabeni semandla?
Udubo lolu lukhanya lukhona ngapha ngesigabeni seMandebeleni, ngoba siyakwazi ukuthi-ke indlela yokuthi-ke izikolo zeMandebeleni ubuningi bazo zikhathana lomgwaqo, kanti vele ezinye kaziwakhiwanga kuhle. Isikhathi esiningi bezilababalisi abalutshwane abafundele umsebenzi. Kungakho-ke sekubetheka basabuyisela ababalisi abangafundelanga umsebenzi. Lokhu kudala ukuthi-ke izikole eziningi zisale zingelababalisi, ngoba bavele balutshwana ababalisi abafundele umsebenzi abakulezi zigaba zeMandebeleni.
Manje lina njengenhlanganiso kukhona yini elikwenza?
Thina njengenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union Zimbabwe sesikhulumisane lohulumende simazisa ukuba kakhathi ababalisi ukuze babuye bazefundisa lapha, ngoba nxa kungasaqhathwanga ababalisi lokho kudala ukuthi-ke abantwana bangafundi, njalo labo ababalisi abasemsebenzini sebesebenza kanzima bezama ukuthi-ke bakhangelela labo abantwana abangelaba balisi.
Lo ke ngumnumzana Vusumuzi Mahlangu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, i-PTUZ, uxoxele Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Alingali tshona njani izulukandaba mphakazo omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje sixoxa legqwetha elimela abantu ababotshwa eLupane begxotshe umphathisikolo obabesithi yena kazi ukukhuluma ulimi lwabantwana lapho ayefundisa khona. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhle. Ya, ungasitshela ukuthi udaba lolu olweLupane lwaqala njani? Ngamafitshane usitshele nje ngamafitshane.
Ngamafitshane kulo mphathi sikolo wathiwa Mrs. Bonyongo, kade ngumphathi wesikolo seMlamuli Primary School eLupane. Yena lamanye amatisha abafundisa abantu abancane abaku-grade zero laku-grade one ulimi lwesiNdebele abaluzwisisi, bethu abakwanisa ukukhuluma isiNdebele ngoba bavela eMpumalanga. So bebefundisa abantwana abancane bebafundisa ngesishona ukuthi bafunde ngesiNdebele. Abazali le-SDC basebeyenza umhlangano abuma ukuthi kungcono kubhalele i-Ministry of Education incwadi ukuthi no, lokhu kufumanisa amalungelo abo njengabantu lamalungelo abantwana ukuthi kufanele befundise ngolimi abalizisayo ngolimi elupreferwa ngabazali babo. Basebebhalele i-Ministry of Education incwadi bekomplaina njenge-SDC labazali. I-Ministry yaseresponde no iza zicwayisa isidabala ngkhona isimdingela kwesinye isikolo. I think izikolo zavala ithemenje yathi ivula oyisungulwa wakhanya kungela mahluko. Abazali basebenza enye imeeting abavumba khona no kangcono senzeni kothi umphathi isikolo sebeyabuyela kibo dingela esinye isikolo ngoba belokhu efundisa abantwana ngolimi lwemzini akubaphathi kuhle. Basibe hamba baya esikolo basebathi ngo-10 babe batshaya i-era ibizile assembly isikolo songizabe wasembly basetshela umphathi nomphathi abasamfuna esikolo. Ali ngamafitshane yikhokhonoko.
Bangaki ababotshwayo njalo bangaphi?
Bayisithupha, hayi bakhaleswa kwamanje bakuba ubheli bayisithupha ababotshwe.
Manje wena njengegqweta kuyini kakhulu elima ngakho kudaba lolu ukuthi libavikele laba ababotshwayo?
Asivumi ukuthi kule cala eladalwayo ngoba ngesisekelo sembuso esisha esiwo umthetho omkhulu elizweni abazali bale mvumo namandla ukuthi demonstrate lokupetishina bale mvumo futhi ukuthi bezexpresse bekhulume imbono imbono yabo abayifunayo. Leyo le mvumo futhi iyenza ama-cultural practices abo, ubuntu babo nesintu sabo kuhlale sigcina kile. So ngakhonokho okwenzeka la emlamuli akulanto yaphambanisayo, akula mthetho owaphambanisekayo. Ase ngicela kumanje ukuthi engondabela ngikhona idlulisele e-constitutional court. Constitutional court isitshele icwayisise ukuthi section 46 subsection 1 so-criminal codification and reform act constitutional kumbe kakho constitutional. Inkundla yasicela ukuthi ngangcono senze ama-10 submission esafayile mhlaka 19 September 30 iphendule mhlaka 26 September. Manje sebesenika i-ruling yakhe mhlaka 4 October.
Sikhuluma nje umama nalo umphathi sikhuluma nje umama lo umphathi isikolo ungapi?
Kwesinye isikolo ewandle, aphendele ucela ugosi ewandle. Amnike kwesinye isikolo ewandle ugosi. I'm sure bazaba le inkinga efana nayo.
Khona esikolo lapha asuka khona sekunjani? Bakhona yini abanye abakhuluma ulimi abantwana abangaluzwayo?
Awudabula lase lisizakala iministry asibhalise othisha bonke incwadi, kodwa bebhala incwadi becela ukuthi babe-transfer. Athink ba-transfer about 8 years, sozolwama-teacher much, but asekhona labanye lobula sikwazi eZimbabwe abakhona abanye abavela komnye umhlubulo elizweni. But okwazi imetha lele peculiar is laba abantu abangu-grade zero lo-grade one abayifundiswa ngeshona kulweni emandebeleni. I think ikho waphambaniseka khona. Iproblem asikuthi esikolo wakula bantu beshoneni, hayi iproblem ukuthi abantwana abancane bayifundiswa ngeshona. Abe bekhona abantu bavela emashoneni but bakwazi ukukhuluma ulimi lesiNdebele, sifundisa abantwana ngolimi abalezi.
Hayi kuyezwakala, hayi sibongile ukuxoxa lawe. Ungavalela isiZulu?
Yaye
ngokulungile kakhulu. Ah okay, ube lelanga lesi. Hello ke ngumnomzana Dumisani Dube igqetha ebesixoxa la ekuhlelo liphuma le ndaba lithona le ndaba. Igama lami ngu Chris Gande lilale.
Izakhamizi zakobulawayo zikhala ngokwanda kwamantombazana athengisa imizimba emalokijini zisithi lokhu sekususe isimo salezindawo. Lolu daba lubikwa lubhahe esigabeni sephelandaba Mpophoma lamanye amalokiji aseduze. Ukuhlaziya imbangela yalesi sehlakalo sixoxe lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla othi umumo welizwe yiwo ongaba ubangela lokhu.
Yeah, singaba sinye, sona sikhona kuyiziqokoqela kodwa zingaba khona ezinye. Kodwa esemqoka isona lesi kubonakala komnotho welizwe ukuthi abantu sebeswele ukuthi bangabambani zangaphi. Abanye sebebona ukuthi ingabe yini abayenzayo iqondile kubo nxa bezazuza ukuthi bona labantu babo baphile isindalo esikhulu. Ilizwe lonakele, imisebenzi kayikho, nabasebenzayo kabaholi, ledola leli elisebenzisayolefika kalikho, ilizwe liphansi. Ngakho abantu bazakwenza ingabe yini ezabenza ukuthi bathole okuncinyane inhloni sebephosele emfuleni zageleza lahamba. Yebo kambe bangabe bekhona abanye abavele besebenza khona lokhu, kodwa ngumbono wami ngibona ngathi abanye sebesenzela ukuthi okwanamhlanje kamenza zuzani ikusasa izazibonele. Ngakho kakhulu kakhulu yisona lesi esokuthi ilizwe selifile, selibhazalele, abantu sebeswele ukuthi bazabamba ngaphi ngobana njengoba ngisithi imali kayikho, abathengisa amatamati sebebaniza kakhulu, abasebenzayo kabahozi, kufuneka ukudla nsuku zonke. Ngabona isizathu esikhulu kakhulu ilizwe leli seliwile.
Abakhona abathi ukudla kwalezi nsuku lakho kungakubangela ukubana abanye abantu bebe le mizwa ebukhali kakhulu, kungakuliqiniso kona?
Hayi, kangikukholwa lokho. Indaba kusizakala kwelakithi kuphela. Angithi ukudla ethi kudla unengivela emazweni amanye ngasiwelakithi, kungani kungatholakali kuwona lawo mazwe lapho labo abadla khona uku ethi kudlayo? Hayi, lokho kangikholi liqiniso. Abantu bangacatanga khona lokhu, kodwa mbona ukuthi hayi kangikholwa. Ungavusa imizwa abantu angiyo amaphilisi la nemithi lezihlathi ezithile, kodwa ukudla kudla kula kudla okunjalo. Ngoba hayi, indaba kusenziwa ngabantu ithwala okungenziwa ilizwe lonke. Indaba kungenzakali kwamanye amazwe lapha esithi engakhona abakudlayo labo bengathi. Hayi, sokuyikucaca ngomunwe nje, angikhole ukuthi ngaba liqiniso leli.
Kodwa-ke nxa sikhangele umama kumbe intombazana olobuntu obugcweleyo ukuthi engabulahlela kachana aye laye ebhawa kumbe endaweni ezilabaningi etsiya thengisa umzimba.
Kunzima gandela abalaleli ukuthi yebo kumbe hayi. Kodwa iningi labo bazama bafile ngaphakathi. Kodwa kulesika umuntu wesindebele indlala indlala idlisa amanyala. Yebo kambe bangazake mhlawumbe bakwenze baqonde kunabe ezindlini zokuthi zona ke zokunathela mbezane, kodwa labe ngxenye emaqini kukhona abangakwenza abangazake bakwenze nxa isimo sikhonile. Ngibona ngathi kwelinye ilanga abantu basuka balinganise ubuntu babo lokuhwaya kwendlala. Umuntu akusenzela ukuthi umuntu lobo ngasozama udle uzabukwa ngabantu, kodwa indlala ingambulala. Neqiniso bakhona abanye abacina bebeka ubuntu eceleni belandela indaba yethumbu, bekwazi ukuthi kakuqondanga kakulunganga, kodwa bazuzeni ngakho khona lokhu. Yibo siyababuka, siyabakhuthaza, siyabancuma abanjalo. Kodwa-ke hayi, iningi labo ngibona ngathi bangawela khonapho sibili, bangalingeka usathani lamandla kakhulu xaze kwey'ndaweni zendlala.
Lo-ke ngumnumzana Thandeko Zinti Mkandla, ingcwethi kwezamasiko, ubekhuluma le Studio 7 ecingweni eKwaBulawayo. Kulomfundisi wesonto yeRoma, uFather obikwa emithise usister wesonto kwaBulawayo. Umfundisi Kevin Mthunzi Dakayendesa ubikwa ebaleke elizweni waya kweLengilandi ngemva kwalesi sehluko. Usister ozithweleyo ongabethwanga igama ubikwa exotshiwe esontweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izokholo umnumzana Isaac Mpofu.
Okokuqala, wonke umuntu osemhlabeni ungumuntu usenyameni. Lakho ngaphezu kwesono ngitsho lasiphi. Yikho-ke izinto ezinjalo ziyethusa zona, kodwa kazimangalisi ngoba sikhuluma ngabantu abangabantu abasenyameni labo. Esibili, yilokhu baba sehlukene amasonto lezinkolo zehlukene. Thina ngokubona kwethu thina abanye ukuthi imvelo yavele yathi umuntu uzaba lo msizi wakhe, uzaba lo munye wakhe abazasizana, owesilisa lowesifazane. Siyanekela imvelo sisithi abantu bangahlala nje sibili, bahlale nje baphilise inzalo kaNkulunkulu. Sibone ngathi thina ngokwethu kubona kuvele kunzima, ngoba abengabenyama basuka besebewela esilingweni leso esinjalo.
Kungakusenzakalani manje nxa sikhangela izehlakalo ezifana lalesi?
Ngokubona kwami kuyethusa ukuzwa indaba enjalo, ngoba umuntu owafungayo wathi yena ngizakuma ngingaze ngangena kulokho abesesenza khona, lokho kukhanya engathi yinto eyethusayo njalo yinto ngaqondanga. Ikakhulu ukuthi kuthiwa yenziwe ngumphrisi, wayenza le nani bonke bobabili babefungile ukuthi abazi ukungena kulesi silingo, kodwa bobabili sebengene esilingweni esinje. Kukhanya engathi kwenza ukuthi abezokholo, ikakhulu abalenkolo leyo, kumele bakucabange kuhle, babone ukuba kathi imvelo bangayehlula nja. Lamhla sekuvela sekuchayeka ebala ngoba kube lo monakalo. Kambe ngokufanisa nje, kakukho yini okwenzakalayo izinsuku lamalanga okungalamonakalo, kodwa-ke isono sona sisenziwa? Umbuzo nje esizibuzayo ngawona la ukuthi kuvele nje into yakhona iletha ubunzima, iletha isilingo, iletha ukuthi abantu bese besenza isono, kanti bengasuki nje laba balandela imvelo bathathe bende njengabaningi kungabi yisono.
Nisehlakalo lesi singasitshengisa na ukubana lalabo abangafunganga bakhona abayenza ubuchapho obunjalo?
Baningi ababenzayo sibili lobo buchapha. Kodwa-ke bese sithi umehluko ukhona, umehluko yikuthi bona bazele abazange bafunge kuNkulunkulu. Isono sika sikhulu nxa ufunge kuNkulunkulu wamtshela ukuthi hhayi uNkulunkulu wami kangiyikukwenza lokhu, kodwa ukuthi ukuthi siyakwethula isifungo sekuyisono esikhulu okudlula esalabayana abavele bengasenzanga leso sifungo.
Hello ke ngumnomsana Isaac Mpofu ingcwethi ecubungula ezokholo ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930 6065 la ku 15460 kHz. Nilako njalo kusithola ebulenjini ku internet bukele ethi www.voaindebele.com la ku Facebook ekhasini lethu ele VOA Indebele.
Lamhlanje kweziphathelene labesifazane uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxa lo sanda ukuthola isicoco sokuba nguMiss Africa USA unkosazana Andile Nobuhle Mpofu, yena onguMiss Zimbabwe USA esigabeni seWashington State.
Salubonani mwili ya Zimbabwe, ili telani ni wa Angelia Mpofu, and hii ni ya umangoba za Miss Africa Washington State.
Kuti ufike njani, uhambo lwakho lona lolo?
Melissa, nikata uMiss Zimbabwe USA ngo June, itlape nga talipa konyugulu mselela uMiss Africa Washington State, and wako nga so nito enu la, kaku nito enzi masirili, so that you can talk with Mama weekend with Shangana, Silung Selela, Westin, so we can now humble, we stay to humble and journey. You go on now, Tim, a military tennis provision journey. You know, one of the Gama categories, three or four categories. Grab our guys are going to cut it down. You see, you would top five, you have a little bit of a con over, Imbuzo, Nabambuza, Umbuzo, or team. Ngingaba le $100,000 ukuthi ngiyele eZimbabwe ngi investor bathanda investment engingayenza ngaphendula okumayelana nalokhu platform engiyenza yena yokufundisa abantwana nokubancedisa ukuthi bezizwe kokudla. Ngapha ngabatshela ngathi nxa ingawini imali engaka ngenyanga ngiyaphila ngekhaya ngifike ngiyifake ezikoleni ngifike ngincedise abantwana abangelathuka lokuthi baye esikole abangela kudla ezinzini.
Abangini abemuli bayakusekela ekwenzeni lo msebenzi, abanye njalo ngabakhangela ngelihlo lokuthi abenza lokhu ngabantwana abangaziphathanga.
Miss Africa Washington ama-categories ethu wonke bazama ukuthi zetshengise abanye abangazeli i-Africa with the Africa Ilan, the culture yet. So for the most part, the response to a connected to the Korea Ekaya, Mina, the traditional Nankoge, Okanga Mandele Ekaya. So Abantila Lava City, when the Immortalin, Kundama competition, Angie, Namaka and Aranga Tatam, when Nabanti Abanela, Ulaz or Lukulu, Malikisa represents them. Ngoba ama platforms lawa alungiselela amankazana ngamantombazane abanjengathi abafisa ukuthi bebe part of ama social discussions in our communities, bebe part of ama difficult discussions, you know, ngabe kuyi education, ngabe kuyikumelela abafazi ezindaweni ezishiyeneyo, kuyikumelela laba abaku domestic violence. So it is a platform or which is strongly sitting among us in our community to be a part of these social changes, social discussions, or which is like to see the Jagali, similarly, Narabangela Maisi, Hangabe, and Al Bagala in cases of higher authority. But I mean, Abanka and Abantabani support Arakulu, Abani Gale in Hambaneta. Even Noma Labanga is feeling Abantabang support Dai, Noma Labanga and Teng La Shaga. Abantu abangiphendukise endleleni hayi kazani lapho usungane silahleka mbizana ngiphendukise lapho endleleni.
Ela kusasa limi njani kuthi azobani ongayipha kwamanye amantombazane lokhu kuqhubekela phambili ngesikolo sakho?
Ikhe ngiqhubekela ngokujana yesibili ngelesini ngiqalisa my third year esikole. So ngibonfuna ukuthi kulaba la abafisa ukuthi bebe ngabantu abangena ku-modeling pageantry. Isikole sibi yakuqala ngoba lakho ku-pageantry bakuthi i-teacher trained. Angeke ukwanise ukuthi ube ngu-Miss kumbe Miss Africa, kumbe Miss Zimbabwe, kumbe Miss Rwanda kungela sikole. Ngoba kuzomele uyemelela abantu, kuzomele uyemelela ilizwe lakho, kuzomele uyemelela amankazana njengawe, kuzomele uyemelela umuntu wonke nje jikelele. Kuyoba kumele ukuthi ube yazi into okhuluma ngayo, kuyoba kumele ukuthi noma ngakho nxa ukhuluma abantu bekwanise ukuthi bekholwe kukho lonke okukhulumayo, ube kwazi ukuthi yenze i-research ekwaneleyo futhi eyiliqiniso. So isikole nje asike kube into ezakuthi hhayi ngiyaqala ngenze lokhu ngisize ngiqedisa isikole. Yinto ohamba ndawonye ngoba kuzakudinga kakhulu, kuzafunakala kakhulu lokho konke ozakuyenza. Nxa kuyukuthi lawo uzibona ufuna ukuyenza izinto ezinje, engifukutshela khona ukuthi ayisento eyilula, akusogqoka isigqoko kuphela usuhamba esitejini. Uzabo uphakathi kwamanye amankazana apolished, abanye amankazana adevelope emva kwesikhathini eside. And layo nxa ufika kuyesikhathi sakho kuyi-first time, kumele ufike ube very confident, uzikhole, ukhole baqala kuwe ukuthi into le lami ngiyakwanisa ukuyenza. And akula muntu angakutshela ukuthi awungeke ukwanisa ukuyenza, kumbe kula abantu abanje kuphela abangakwanisa ukuyenza. As long as yena uzitshela ukuthi into le into ofuna ukuyenza, into le into esenhliziyweni yakho, kuhamba phambili ukuyenza.
Alo-ke ngunkosazana Andile Nobuhle Mpofu osanda kuthola isicoco sokuba ngu-Miss Africa USA, elesinye njalo esokuba ngu-Miss Zimbabwe USA esigabeni se-Washington State. Elemelika elethesa eleZimbabwe izijeziso zenotho lithi lokhe libheke ngelihlo lokhozi okwenzakala kulelo lizwe. Isiphathamandla sedale leCongress unkosikazi Karen Bass olilunga lekomiti ebona ngendaba ze-Afrika lezamalungelo oluntu emhlabeni jikelele uthi sesifikile isikhathi sokuthi eMelika liguqule izibopho zazo eziqondane leZimbabwe.
I think we're at a crossroads with our policy and we need to figure out what we're going to do in the next
Sesifikile isikhathi sokuthi sigukule ukuphathelana lobudlelwano bethu leZimbabwe ikakhulu ngezibopho ezikhona okwamanje. Kodwa ke ngilethemba lokuthi kuzolunga. Njalo ngijabuliswe kakhulu ukusebenza kwemithethwandaba lapho eveza ukuba iyasekela ilungelo lalabo abatshengiselayo elizweni okwenza sibe lethemba lokuthi kuzolunga eZimbabwe.
Unkosikazi Karen Bass lilunga ledale leCongress eMelika ekukomidi ebona ngendaba ze-Afrika lezinye inhlanganiso zezempilakahle emhlabeni jikelele. Mayo mafiki izolo bayeza ngapha kwelemelika kuyona le inyanga singakehlukani ukuthi ke sikhangele ezinye zezindaba ebesilazo. Izikolo zesigaba semandebeleni zisilela ababalisi ngapha uhulumende esithi amatitshala azehliselwa imali abayithola eyama allowance. Izakhamuzi zakobulawayo zikhala ngokwanda kwabesifazane abathengisa imizimba emalokijini. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithe lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.